abaku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 20 kuNkwenkwezi 2020 nguNtungamile Nkomo. Endaveni zekuseni lamhlanje
abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonele. So i-report lay iza sivula amehlo ukuthi kahle kahle kwenzakalani.
Ikomishini ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe ithi ngempela abesifazana beMDC Alliance abathathu abagoqela unkosazana Joanna Mamombe bathunjwa bahlukuluzwa, okuyinto ethi kumele iphenywe ngamapolisa.
Sibonile ngempela ukuthi abaningi abayanga eParliament kodwa kuSenate bafikile nje, I think baba ngu-5 or baba ngu-6 kwabahlanu noma bayisithupha mbona bafikile eSenate.
Umthethwandaba we-High Court namuhla ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi ibandla le-MDC lilelungelo na lokuxotshisa amalunga e-MDC Alliance edalele ePhalamende. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumatshumi amane lasithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe i-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumatshumi amane lasithupha 46, ngoba phakathi kwabazinkulungwane phose ezimbili abahlolwe izolo akekho ofunyanwe elo mkhuhlane lo. Luthi njalo abantu asebehlolwe umkhuhlane elizweni lonke jikelele sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 31,589. Asebefile bona balokhu bebane, kuthi asebesindile balitshumi lasishiyangalombili. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 324,489 njalo wahlasela abafika phose izigidi ezinhlanu 4.9 million. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu ithi uphenyo esilwenzile luveza sobala ukuthi ngempela iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezintathu ezibalisa umeli weHarare West edalele ePhalamende unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri kanye loNetsai Maroba bathunjwa bahlukuluzwa kakubi ngendlela ehlisa isithunzi. Embikweni ewethu leizolo ntambama, iZimbabwe Human Rights Commission ichothoze amapolisa isithi kumele achiyane lokwephula amalungelo oluntu, njalo ithe kumele adingisise udaba lolu kabanzi ukuze kubotshwe labo abathumba abathathu laba. Ikomishini le ithe okwenzakala kumamombe labanye bakhe yikwephula amalungelo abo kanye lesisekelo sombuso. Yengeze yathi kwakungamelanga bahlukuluzwe lanxa bengabe bephula umthetho ngokutshengisela ngesikhathi iningi likhuthazwa ukuhlala ezindlini emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ikomishini le ithe kumele idale lePhalamende liphume lomthetho ozasungula ugatsha oluzaphatha izikhalazo zabantu abayabe bethe bahlukuluzwa ngabezomvikela. Ithe njalo kumele uhulumende asayine umthetho wamazwe omhlaba onqabela ukuhlukuluzwa kwabantu owe-UN Convention Against Torture. Umbiko walikomishini uza ngesikhathi umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe esithi selaye usikomitshi wamapholisa ukuthi aphenye udaba lolu kabanzi. Uza njalo ngesikhathi ezinye iziphathamandla zikahulumende zisala ukuthi uMamombe labanye bakhe bathathwa ezandleni zamapholisa. Aye babophile bayatshaywa njalo badlwengulwa ngabantu ababehlomile. Bathi njalo badliswa ingcekeza yomuntu banathiswa lomchemo. Ukuhlaziya umbiko weZimbabwe Human Rights Commission lo sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana bekezela madumafuzwayo.
Yeah, I think i-report le sisi imele yenza umehluko omkhulu kakhulu kundaba yabo Joana Mamombela abanye bakhe. Okokuqala isuka ku-commission eyafakwa nguhulumende and i-commission eyafakwa ngoba ithembakele. Okuthi ngangokuthi abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonele. So i-report le iza sivula amehlo ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Ngoba amapholisa donse siyalikhuluma wawo abajoana baphuma ngale labo bekhuluma wawo. So yoni izabo iphakathi laphakathi yeza siphumisela exactly ukuthi kanti lapha kwahamba njani. So abakutsho ibona ukuthi babona impawu ezitshengisa ukuthi omama laba badlwengulwa balimazwa bathaka kakhulu itshengisa ukuthi yinto engabe iliqinisa ukuthi yiyo sibili into eyenzakalayo.
Amapholisa angaqinisa ukudingisisa kwawo sokulandela inkuthazo yali commission.
Okokuthi amapholisa dingisa sise athole okunengi ngendaba le kunzima ngoba already siyabona ukuthi amapholisa alesandla endabeni le ngoba abantu laba bathathwa ngamapholisa ku roadblock imota yabo itholakala emapholiseni. So amapholisa kwase ukuthi bona bazi investigate futhi owethe sethi into enzima plus iminyaka yonke le eminingi eyadlulayo okulabantu abadakthwayo abayenziwani indaba zangona ziphelela khonapho ukuthi amapholisa aza investigate akaze kube le investigation eyaphumayo yachuthi exactly wahamba njani kubo bonke uyele muva kono kubona bayana ulandelo tsamara ulandelo gonyethi ulandelo magombeyi usaza khona ngapha labo bonke abanye beminyaka neminyaka yadlulayo. I-issue yangikhona iphelele ukuthi amapholisa aza investigator and wathi amapholisa aza investigator kugcina khona lapha ama-investigations angikhona abuyi. So angiboni ukuthi into ezancele zaphumelela le emapholiseni.
Uyavumelana yini lokumonyethwe lugwalo lolu olwethulwe yi-commission le ukuthi ngempela abathathu laba bahluku luzo njalo konke khonoko abakukhulumayo kungabe kuliqiniso njengoba sibona abanye besithi mhlawumbe yikuzenzisa nje.
Indaba le iqalise ekuqaliseni inzima ukuthi umuntu angayithatha ithini ngoba kuyindaba le politiki phakathi kulokudonselana kusiyale kusiyale but nge-report esiphumile le eZimbabwe Human Rights Commission mina ngiyavumelana layo. Indaba babayibeka icace exactly isisivulela amehlo sonke ukuthi ukuthi omama laba yiyo kanye into eyenzakala kubo le. So and ayilasizathu iZimbabwe Human Rights Commission ukuthi ikhuluma amanga ngoba yi-commission enkulu ku-human rights eZimbabwe esiyithembile xa yona ingakhuluma amanga izabe sithi ilizwe lisanga. So ayilasizathu sokuthi itshele ilizwe amanga. Ngabo mina ngiyathemba ukuthi lokho abakubhalele yikho kanye kwenzakalayo kubo mama laba. Omama laba badlwengulwa baphathwa kubi kakhulu osokukhulu ukuthi kudingiswe ukuthi beqede ukuthathwa ngamapholisi. Amapholisi abasanga umuntu wabathathayo ngubani wabasanga yikho sokumele kudingiswe but ukuthi badlengulwa bayenziwane zonke izinto ezilihlazo esilibonayo sesizibalala ku-Human Rights Commission report. Mina ngiyazivuma kasibili ngiyazithenga omama laba balimazwa kakhulu.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ulwela amalungelo kaZulu ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi iqembu lezanu PF likubone kungamanga lokho okwenzakeleyo. Iqiniso yikuthi kwenzakele bathunjiwe omama bayatshaywa baya kwenziwa zonke lezi zinto abazibalayo. Izanu PF landula yonke into, kiyo kungamanga ukuthi kwakuba legugura hundi, ukuthi kwakwafa abantu, kuyo kungamanga ukuthi izwe lidilikile, izinto ziyadula, umnotho kawusekho, kungamanga ukuthi imigwaqo igcwele amagodi, izikolo kazisebenzi kahle, izibhedlela zisebenzi kahle, kiyo kungamanga ukuthi siphakathi kosizi, siphakathi kwendlala njengelizwe, kungamanga konke lokho. Zonke kakumangalisa ukuthi balandule layo nale ngokuba babusa ngokulandula yonke into esegcekeni. Okusegcekeni ukuthi bahlukunyeziwe baphathwe kabo mama, into engamukelekanga emhlabeni yona le.
Amapolisa ubona eluphenya kuhle yini lolu daba kuphuma iqiniso njengokukhuthaza kwekomishinile?
Akulalutho oluzakwenziwa ngamapolisa, azadlala nje bhodabhode athi sesiqedile kasitholanga cala, akakula muntu olecala. Asikhangelelanga ukuthi amapolisa esesihlalelayo iminyaka engaka ngikhona engenza into entsha namhlanje. Yebo kambe iZimbabwe Human Rights Commission konke ethi kwenziwe kufanele kwenziwe ngokuba iconstitution yelizwe ithi lokho eyabe sithi kwenziwe kumele kwenziwe. Kodwa siyakwazi nje ukuthi amapolisa azabhodabhoda abambe lokhana yekele, abambe lokhana yekele. Angithi yibo vele abasolele ukuthi benze kona la amanyala lawa ukulinyazwa kwabantu. Lanxa ngabe kungama CIO kumbe kuyiami kuyabe kufanana, akulanto abazayenza ukuthi bacwaningisise baphume lalokho kwenzakeleyo okuliqiniso, bazadlala ngabantu nje. Kodwa ke hayi, iZimbabwe Human Rights Commission iqondile ukuthi ithi kabakuhlole lokho.
I-commission le ithi idale leparlamente kumele liphume lomthetho ozasungula ugatsha oluzaphatha izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela. Uthini ngalokho?
Emazweni wonke ahlonipha amalungelo abantu kuba logatsha oluyilo olwelusa laba abaphethe izikhali abalamandla okubopha amapolisa intelligence le army. Akulandlela yokuthi kuthiwe bona bazazelusa bathi beyiba batshaya abantu buye ekhalaza kibo. Uthi ungahlutshwa ngamapolisa ubuye report emapoliseni, uhlutshwe yi-army ereporta ku-army, uhlutshwe ngama-CIO yereporta kuma-CIO. Akula nto esebenzayo njengaleyo, ukudlala nje. Ngakho-ke ungakhangela e-South Africa komakhelwane lapha bale IPD ekhangela ukuthi amapolisa asebenza kahle ngendlela efaneleyo, ukuthi nxa ngabula esikhalazo uyebika kiyo ibe yiye investigator amapolisa. Amapolisa lamasosha lama-CIO angeke bazi-investigate, kuyabe kuyikudlala lokho. Ngakho-ke i-Human Rights Commission iqondile ukuthi kumele kwakhiwe ugatsha oluzimeleyo abantu abazakhalaza khona lube yilo lwalusa ukusebenza kwalaba abaphethe izikhali, amapolisa, ama-CIO le-army.
Ithi njalo i-commission le uhulumende kumele asayine umthetho we-United Nations onqabela ukuhlukuluzwa kwabantu owe-Convention Against Torture. Ubona kusenzeka lokho?
Angeke uhulumende weZimbabwe ayisayine i-Convention Against Torture. Uphila ngetorture, udla ngetorture, uhlezi esihlalweni ngetorture. Kudala kwakhulunywa ngale ndaba ukuthi ayisayine lokho, selokho yaba khona i-Convention Against Torture ukuthi kangene uhulumende weZimbabwe avikele amalungelo abantu. Khona nguhulumende onjani ozacelwe ukuthi ayekele ukuthotha abantu abayizizalwane zelizwe lakhe? Into engaqondanga le. Kodwa nje iyakhuluma iZimbabwe Human Rights Commission iqondile ukusho kanjalo, kodwa kabasoze bakwenze ngokuba impilo yabo yonke baphila ngokuthotha abantu. Lanxa bengavuka bewusayinilele lowo mthetho, leyo Convention Against Torture, angeke bayilandele nje wavele bengalandeli i-constitution yeZimbabwe, bengalandeli imithetho yeZimbabwe. Vele nxa kungela rule of law elizweni, ungaze usayine imithetho yomhlaba, kuza vele futhi kube lawless kunjalo, wenze umathanda ungayilandeli leyo Convention Against Torture.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, siqoxela ekobulawayo. Umthethwandaba we-High Court namuhla ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi ibandla le-MDCT lilelungelo na lokuxotshisa amalunga e-MDC Alliance edalele parlamente. Lolu daba belumele luthethwe ngomvulo kodwa lwasuka lwadluliselwa phambili. Lokho kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance amane ngumkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe kumaviki amabili edluleyo. IMDC Alliance yasola kakhulu lokhu isithi uMakhupe kalalo ilungelo lokuxotshisa amalunga ayo eParliamente. Yasinquma ukuthi sizakhalala ukwenza yonke imisebenzi elokwenza laleli dale. Lanxa amalunga eMDC Alliance amaningi engasayi eParliamente, izolo kuhambe ilunga elilodwa. Unkosikazi Winnie Kankuni kwathi kudalela iSenate kwahamba abayisithupha abagoqela umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Morgan Komichi kanye lomnumzana Elias Mutsuri. Bona asebaxotshwa kweMDC Alliance kamnumzana Nelson Chamisa. Sixoxele sikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Phugeni.
Sibonile ngempela ukuthi abaningi abayanga eParliament, kodwa kwiSenate bafikile nje, I think baba ngu-5 or baba ngu-6, ababahlanu noma abayisithupha, mbona bafikile eSenate. Kutsho ukuthi-ke i-National Council izohlala-ke ikwazi ukuthi responde kanjani. Angithi ikhulumile nabo ukuthi hayi wozani eParliament, uma lingaze eParliament sizolirikhola. Kutsho ukuthi sebevumile ukuthi hayi abanandaba bangarikhola. So uzobona ukuthi i-National Council yathi ikhuluma yathi izobheka each case on its merit, case by case basis, ngoba ezithiba sikwazi ukuthi okwenza bangafiki kuyini, abanye bangaba nama-reasons avalid. So sisalinde lokho nje, sizohlala sizifollow up sizwe ukuthi inkinga ingabe ibe kuphi.
Kodwa sizwa kuthiwa umthethwandaba uthe wona udaba lolu olokurikholwa kwamalunga edale leParliamente kalumiswe kusahluzwa indaba le isikhalazo esalethwa emthethwandaba ngabe bandla labo uChamisa.
Isinqumo sokuthi sisima kwamarecords iphethwe yithi ngoba sithe hayi siyakwazi sizoyiwina le ndaba ekhoti sizoma ngakho lokho, ngoba asikho vindictive abangengesilungu. Asikho ukuthi sithi sifuna ukuzwisa abantu ubuhlungu ngokuba biza, hayi sizoncengisana nabo sibabonise ukuthi kucakatheke kanganani ukuthi basebenzisane nomhlangano wabo.
Khona kuliqiniso na ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe uyakhulumisana lomnumzana Chamisa bendawonye lomnumzana Monzora?
Angazi, kodwa ngabe ngikubhekela ukuthi kuyenzeke lokho, ngoba anti uyazi ukuthi umama uKhuphe ngu-acting president, ubaba uChamisa u-national executive member. Kudala sisebenza naye ubaba uChamisa, so kungabe kungamangazi ukuthi sixoxisane naye, kabe kuyinto enhle kakhulu.
Bona amalunga edale leParliamente akucelela boChamisa, akhona yini akhulumisana lani?
Yebo, kodwa phela angithi yabona isonto engisingayikhuluma emsakazweni ngoba kuyasofana nokunegoshetha nge-megaphone. Ye, bakhona bakhulumisana nathi ukuthi hayi siyayibona ukuthi indaba le yahamba kabi, kwakungamelanga ukuthi kwenzeke ngendlela okwenzeka ngakhona, manje singayilungisa kanjani ngoba selilonke nje sizama ukuthi sibone ukuthi umhlangano singawuhlanganisa kanjani. Ngokuthi phela umhlangano wena lo ungaze unake manje masihlukene sinje eParliament. Even yena uThamisa ma ungaya before the judgment wayengelayo i-1/3, yayicitha ibe i-1/3 angithi yabona. So manje akukho nto ongayenza, akukho mthetho ongawuthinta, akukho mthetho ongawufaka, libancane ngakho. So indaba yokwehlukana ayisizi le nto le, kube lokhu enzekeni esilunga abakubiza kuthi fragmentation, akusizi konke lo. Ucathekile ukuthi ma singamathemba aphikisayo sizame ukuthi sihlangane sibhekane negovernment ebusayo, sibone ukuthi singayikhakula kanjani ukuthi sifake ama-programs ethu azokwenza ukuthi umphakathi uqhubeke uhleli kahle, ube nenhlalakahle yemibaba.
Umnumzana Khaliphani Phugeni yisikhulumeli somkhokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulamapholisa ayisikhombisa abotshiweyo eGweru esetheswa icala lokudinga ukufumbathiswa ngabantu ababe bebotshelwe ukwephula imithetho ephathelane lokuvalwa kwelizwe, abagoqela abamabhawa kanye labezitolo. Amapholisa la amiswe emthethwandaba izolo njalo akhululwe ngemali yesibambi. So Inkundla yezimlife.com yona ithi inhlanganiso emela ababalisi ezimta isisoleka kakhulu imizamo kahulumende yokuvula izikolo. Isithi inyathelo leli lilakho ukubangela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyi loba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani Studio 7, uThulani Ndlovu lapha eGoli. Abengicela ukubuzwa abathi khona uMakhuphe usihloma kuzano. Mina kwelami side bengakaboni ngaleyo ndlela. Angazi noma mhlawumbe mina ngilahlekileyo. Usihloma kanjani kuzano? Bathini ngonkomo owasihloma kuzano ilanga libalele? Ngoba unkomo ngendlela embona ngayo kwakuyizaphu. Unkomo kwakuyizaphu wasisa kuzano, saba yizalo from kunkomo. So uMakhuphe ukuthi usihloma kuzano, usihloma ngayiphi indlela? Mhlawumbe bengake bathi ukungichazela ngokuthi uMakhuphe mbona nje kwi-MDCT but bengakezwa ukuthi usihloma kanjani kuzano. Kodwa ngikubona sengathi abantu bayithatha ngokuthi uMakhuphe usihloma kuzano, usihloma kuzano njani? Ngoba mina angazi kumbe nini engirongo.
Ngikhuluma nje indi ayi ngapha emaphandleni asilawo imsakazo ama radio ama television ukuba silalele. Mina ngingobhala uPompo asikwazi ukuthi sizabhala njani. Besicela uhulumende sibone iplan isifile ethatha amanyathelo anzima ukuba sibone iplan sizabhala njani, ngoba nje ngiuPompo nginje asikwazi ukuthi sizabhala ndabo grade 7 apha khona hala sila ma radio noma ekhona ama radio ama data okuthenga okubhala ku WhatsApp sasingelayo ama imali ngoba i data labiliza 10 pond lalele 10 pond zakusingelayo. Ngise plan to mina ngobhala uPomponi ngithatha isiko esicela uhulumende sithathele amanyathelo.
Ini baphathi inhlelo kwe-Studio 7, ngijwala abalaleli liyabingelelwa ngunxube. Into ebengizama ukuthi ngiyikhangele lami ngenza i-analysis yami ngedwa lapha yikuthi ungathi uyakhangela le into yama-adaptions. Akuso nto yayizolwa, akuso nto yevike epheleleyo. Into leyo ungayikhangela from 1980. We lost ama-parents, we lost abangane, we lost so many people. Behamba the same way yona lo kuhamba ngayo uDzamara layena le same way ade uhambe ngayo amantombazana le. Uma uminister lo esithi labantu bathanda laba bantu benza izinto ngoba befuna uku-attract amazwe angaphe chair. Kambe uchoti bonke la abantu abanyamalala ngesikhathi segugura hunde babe kuthanda yini kumbe bazinyamalalisa labe befuna ku-attract i-attention yabo America. Amabodies abantu wonke la kubobhalakho emgodini. Kambe labo uchoti baziwisele emgodini befuna ku-attract nje kumbe befuna ukungcolisa elizwe laseZimbabwe kuyini. Kambe na sikhangele ubaba uNkala. UNkala amazwi abamzwana bemthatha amazwi akhulumayo wathi makomrade kathi sokutheni makomrade ukubangwane. Yini makomrade kambe uchoti laye wayezithatha uNkala laye wayefuna ukuthi azidisaphise kusuka lapho ababanjwayo kumbe abadotshwayo ngobani okwathiwa yibo abaginya uNkala. Le into abake beyinanzelele ngeliswe elikhulu le. Le into yokuthi bahlale befuna ukucatha ngomuno, one day is one day, iqiniso lizavela. Sikhangele even lo mnumzana yenalo umuntu odi wakhona lowo emalangeni oke wathi impilo yakhe isengozini. Ubesithi impilo yakhe isengozini kubani ethi ucele ukukhulekelwa. Khathesi namhlanje sokuadapta amantombazana laba sokuthiwa ngabantu abathanda izinto zokudlala, ngabantu abathanda ukulingisa, ngabalingisi. Kambe ukhona umuntu ongazilingisa ngokuthi azithatha egangeni ayehluzulwa enze sonke lesi sihluko esikhona na. Sengisitsho yena nopresident okhona uphume ngomngcele waseMozambique waphuma lapha sokuyiphansi phezulu ethi impilo yakhe isengozini. Ubalekela ama-state agent security. So kahle kahle kathi lapha igame bani ledlalwa la. The same minister uthi yena impilo yakho isengozini, ngicela ukukhulekela. The same president wayekhona nguye waphuma eliboda jumper ebaleka esebalekela wona ama-state agent security. Shua kodwa kwenzakalani kuhamba njani? Sicela impendulo sibe kwazi ukuthi kanti okudla abantu vele kuyini. Salahlekelwa izihlobo from ama-1980s. Kambe labo ngaba befuna uku-attract yini amazwe aseEurope ukuthi bangcolise ilizwe laseZimbabwe yini? Ngitshele emzimba yonke le egcwele emgodini. yini kambe ngabantu yini bonke laba babengoso mahlaya befuna ukulingisa nje ukuthi bagcone izwe leZimbabwe na ngicela impendulo kini la kuye yena lo minister entweni zonke lezi engizibuzayo ngiyabonga
Salubonani go Studio 7 ngikhuluma lo mathema lokhulisana mathema nsegabroni lapha endaweni okuthola isekhubhu hayi lockdown isithwala isenzima lapha indlala isisibulele okunye okumangabisayo ngapha ebuswana baholisa ukudla abantu balapha banika ukudla thina ama-foreina sinika ukudla njalo sineproblem enkulu lapha amaphilisi siwathola nzima abanye besithembele besithunyezelwe emabhasini so amabhuku asilawo lapha ukuthi sikwanise ukuthi sithathe ezibhedlela so kunzima basinika wona la e-1 week 2 weeks asithwele nzima imisebenzi sesiphelelwe imisebenzi thina abanye siyasisebenza singabantu abayenza i-contacting kuvalekile kumnyama phambili asazi ukuthi senzi ngiyabonga bo-Studio 7 basakazi abahle abasilethela izindaba ezinhle ezimnandi libe losuku oluhle
boge bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele South Africa uthi izikolo zakulelo lizwe ebezivaliwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus zizaqala ukuvulwa ngenyanga ezayo mhlaka 1. Kodwa uthi o-grade 7 labo-grade 12 yibo abazavula kuqala. Ababalisi kumele babe sebebuyelile ezikolo mhlaka 25 kulinyanga. Iziphathamandla zakwele Egypt zona zithi kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa lamachumi amabili ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo. Ngokwakuqala lokhu ukuthi kufunyanwe abantu abaningi kangaka kwele Egypt ngelanga elilodwa belo mkhuhlane lo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus selikhuphukile laya ku-93,500. Asebebanjwe yilomkhuhlane sebephezu kwe-1.5 million. Izolo khona kufe abantu abaphezu kwenkulungwane elamakhulu amahlanu 1,500. Hala kithi lelo ukolite ehlabela kamnandi lapho ngomkhuhlane we-coronavirus. Ukuziphetha ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe ithi ngempela abesifazana be-MDC Alliance abathathu abagoqela unkosazana Joanna Mamombe bathunjwa bahlukuluzwa kakubi. Ngokunjalo likomishini ithi amapholisa kumele aphenye lolu daba kubotshwe labo abenza lokhu. Umthethwandaba we-High Court ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi ibandla le-MDCT lilelungelo na lokuxotshisa amalunga e-MDC Alliance edalele ePhalamende. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus elizweni lilokhu likumajumi amane lasithupha. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.